mina ngikontesta ngisesikhundleni sobukhansela u-MP wami engu-Honorable Edwin Mshoriwa. Sihamba sonke, sihambena kakuhle. Of course, kulalabo awokokhuphe ababuya labo abazama ukuthi basidisturbe, but hayi, idvaresekwa ikhanya iyazi umongameli wayo onguthamisa owathiwa nguTswangirai. Ngingathi so far amakampeni ethu ahamba kakuhle. Esikukhangeleleyo kuphela yikuthi inkalazo zethu esikhala ngazo kuzeki ukuthi ilungisise ukwenzela ukuthi sithole ukuthi ukuvotwa ozayenzwa kuza kuba free and fair.
Ubona amathuba akho emahle yini ukuthi unganqoba?
This time around akula noise ngapha eDivaresekwa. Lo masikhangelana labo laba ebezana uPF abahlala besenza kwezinye insuku eziphelileyo. This time akula noise plus hayi iground yethu inde kakhulu ngoba umuntu wonke uphonga ukukhuluma ukuthi damisa tetetete.
Alibabona abakamlanga?
Abakhona amaposta awagcwele kodwa yikugcwala kwamaposta kuphela, yi-advertisement phela ye. Umuntu wonke uyavunyelwa uku-advertise but abantu bayakwazi lakho abakufunayo. Uma sikhangele indawo abantu bonke bakhangelela ukuthi angabe uDamisa angangena.
Kodwa kuyini okuhluphayo kakhulu khonapho kuwadi yakho eDivaresekwa ofuna ukukwenzela abantu, kumboza qhubeka ukwenzela abantu?
Right, iDivaresekwa yilokishi eliselulubhele. Okokuthi infrastructure sikhuluma ngendawo zamanzi, sikhuluma ngendawo zama-toilets. I-infrastructure layo siluphele, ufuna ukuthi intshintshwe. I-problem ngezana uPF akadivusa kathi senza ukuthi i-council iswele izimali zokuthi ilungisise zonke lezo zinto. So sikhangelela ukuthi uDamisa angangena, thina sesisazi lapho kufunakala ukuthi kulungise. Sizangihamba labo sibatshengise ukuthi sifuna lapha kulungise kanje, sifuna lokhu lalokhu. Silalelwa ngominista oyabe sekhona manje.
Lokhu sithi umnumzana Chamisa nguye obonakale losekelo oluningi.
Right, yikho engikubonayo. Ungakhangela ngapha endaweni yaseDivaresekwa, iZanu PF kadevele ingazathi iqine kwelinye iwadi elithiwa iwadi 40. Lapho kulamasitenzi anikwa khona iZanu PF ngoba babethatha i-advantage yokuthi balamaland yoneyo bayithi yi-state land, ayisiyo under council. So kade benika amasitenzi khona ngale. Kodwa ukungena esikwenzayo kuleyo ndawo, abantu abaningi batshengisa ukuthi hayi kungabe ukuthi bahlezi khona ngapho, kodwa umongameli abamfunayo ozenza ukuthi izinto zonke zilunge njengenkangelelo yabo bayamazi nguTamisa. Right, uTamisa ulosekelo olukhulu esitona abantu. UTamisa ayenda nenyika yikho abakukhulumayo.
Babona ngabantu ababuya emhlanganweni yakhe yini kumbe kukhona okunye abakubonayo? Njengoba sibona lo mongameli Mnangagwa laye kubuya abantu abaningi kakhulu laye emhlanganweni yakhe yama-rallies.
Right, hayi asikhangela ama-rally kuphela. Sikhangela nabantu lakho abakukhulumayo bekutsho emalayinini lapho esihamba kukho. Njengakhathi so ngikhuluma nawe so ngiphakathi kwendawo yeseDivaresekwa emavinkilini athiwa iDivaresekwa 3 shop.